Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 3 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umongameli emasoni Mnangagwa uthi izigebenga ezitshontsha zihlomile kanye lababulala abantu befuna izitho zokwenza imithi kumele baphathwe ngumthetho ngesandla esilukhuni. Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa kumele aphenye ngokuphangisa udaba lokuthunjwa kwelunga lebandla lakhe uMore Blessing Ali. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uzulu welizwe lakhe kumele abambe iqhaza aqede udubo lokubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhathazekile kakhulu ngokwanda kwamacala ezigebengu ezitshontsha zihlomile eZimbabwe kanye lezigilamkhuba ezibulala abantu zifuna izitho zokwenza imithi. UMnangagwa wethule amazwi la emngcwabeni weqhawe lesizwe uMnumzana Godfrey Chanakira eHeroes Acre izolo. Ukhuthaze ababona ngokugcinwa komthetho ukuthi balwisane lalimikhuba kabanzi njalo bathethe amacala alolu hlobo ngokuphangisa ukuze izephulamthetho zivalelwe. Ubugebengu babantu abantshontsha behlomile sobubhahile kakhulu eZimbabwe. Amapolisa lamasotsha lawo alesandla kulokhu nanku akhona asebotshiwe afunyanwa elecala. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Ubugebenga obenziwa ngabantu abahlomileyo ngezikhali ezilimazayo sokuyinsakavukela umchilo wesidwaba. Siyakwazi ukuthi emalangeni adluleyo lezinyangeni ezithe zadlula besisizwa kakhulu ukuthi abantu babanjiwe ngabantu abahlomileyo babathathela lokhu lalokhuyana. Siyakwazi futhi ukuthi emalokitshini achiyechiyeneyo abantu bebengenelwa ngabantu abathwele izikhali ezigoqela amahloka, amabhemba lembhobho babalimaza abantu befuna ukubathathela khonokho okuncane ababelakho ezindlini. Siphinde sinanzelele futhi ukuthi ikakhulu kumnyaka ophelileyo kusiza kona lo mnyaka banenga abantwana ababuleweyo becuywa izitho zabo ezijajeneyo ngizo lezi zikliwi. Ngakho ke nxa umongameli welizwe ezethe waphakamisa ilizwi ngakho lokho uyinto ejabulisayo ngoba kuveza ukuthi lezo zikhalazo zabantu izakhamizi kade izizileta sezizafike ofisini eyiye phezulu elizweni. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi nxa umongameli ezethe wethula amazwi anjalo amapholisa lalezi zingatsha ezikhangela ngezomthetho baqinisa isandla badingwe labo bantu bangabanjwa ke kuqiniswa isandla nxa sokusethula izigwebo. Umuntu singamboni namuhla engena entolongweni simbone kusasa futhi esephumile sezivakatshela kholokana kwenza ukuthi lezo zigebenga zibe legunya. Ngakho ke ngamongameli sethulela omazwi ukuthi ukhuthaza ukuthi abezomthetho baqinise isandla. Isandla kasiqine abakhangeleyo ngokwethula kwezigwebo labo bethula izigwebo ezakwenza ukuthi lo omunye ongabe efisa ukuthi akwenze lokhu azizwe echaqa igazi ngoba kuyabe kuyisigwebo esethusayo.
Kobulawayo kulezi nsuku zimi njani izehlakalo zobugebengu?
Kobulawayo emalangeni nje ambalwa sike saba labantu abahlaseliweyo lapha ePhumula endala bangenelo sibili bahlukuluzwa kakhulu abantu babathathela impahla. Saphinda saba lokugebenga futhi esibubalile emanyuziphepheni obenzakeleyo nxa ngaphambanisi lapha emganweni lapho kulojaha ochiye ehlukuluze mbe singathi ubulele untombazana wakhe kuze kwabonakala ke abantwana sebeboniwe abayi libhodabhoda endlini lapha yilelizekela khomba ukuthi lapha kungabe kulento ethize ngoba siyakwazi ukuthi nxa sikhangela ke indigenous knowledge system yethu izinyoni zona ezizinyamazana ziyabika ukuthize kungakho ke abantu bakunanzela ukuthi kungabe kulento laphana ngoba mangabaya ajayele ukuthi lapho ongantwa kule gazi khona ekumbe kunuke okunuka khona igazi asondela so yikho ke kuze kwabadonsela ukuthi bagcine bevulile lapho bafika kuntombazana lo ukuthi kulesikhathi wabulawa lijaha lakheke lamchiya khona lapho limguzele ngengubo yibo kudlwangudlwanga esilabo kobulawayo abantu bayabulawa abantu bangenwe ezindlini bathathelwe lokhu lalokhuyana so kunganeno ke okwezimoto ezazithatha abantu ziyabaphosa kachana sigcineke kumaviki amabili amathathu edluleyo lapho kulo mama khona odwa wadojwa laphana eKevin ngabantu abesifazana bagcina sebemphoselele kuHarare Road la ebekhanya befuna ukubamcuyacuya lokhu abamcuya khona kodwa ke akasambulalanga ngoba uyatsho ukuthi wayechayisa emsebenzini ke wagcina bemphosele khona le emgwaqweni le esuka khona lapha eKelvin empophoma lapha so ngokunye ke ukuganga okukhona khonokho abantu abayebekuveza emphakathini
umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umholi we-Citizens Coalition for Change, umnumzana Nelson Chamisa, uthi kumele amapolisa aphenye udaba lokuthunjwa komsekeli webandla lakhe, uMo Blessing Ali ngokuphangisa kungela hlangothi aluthathayo. UChamisa wethule amazwi la enkundleni ye-Twitter izolo. Umo Blessing ufikisa amalanga alichumi ethunjiwe namuhla kungaziwa ukuthi ungapi lokuthi uyaphila na. I-CCC ithi wathunjwa ngumsekeli we-ZANU-PF umnumzana Pius Jamba. Kodwa amapolisa athi lanxa ekuvuma ukuthi umsolwa nguJamba ayakulandula ukuthi lolu daba lulokwenza lezombusaswe. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Konke lokhu kutshengisa ukuthi sesibuyela emuva khonaphana okwathiwa khona ngumgabe izanu vele ingabona sithwaliswa nzima ngamanye amaphathi babuyela ekudlame uMo Blessing ethe inkazana esebenzela umhlangano engabuyela emuva. Bonke lokukhulisa ukuthi ama elections azaba azikakhulu ngoba umnagwa labafowabo ngabacuphi babo ukuthi bonke abantu sebelandela ubaba uChamisa lebandla lakhe i-Citizens Coalition for Change bafuna ukuthi kungaba lodlame babe sebemisa ama elections sebesithi is ungovernable babe sebebusa nge-presidential Powers Act ezamisa ama-elections for 7 years. Siyakwazi ubaba uMnangagwa labo babo omonzora labanye abafundisi bathi ama-election kakeme iminyaka engu-7. So into abazama ukuyifeza ukuthi kungaba legazi kube lodlame abantu uma sebebuyela emuva bathi ama-election semisiwe babuse 7 years kungalama-election bafuna i-dictatorship bafuna i-one-party state. Ngalokho thina labantu bonke beZimbabwe sithi inkomo ingazalwa umuntu ngoba sifuna ukulandela i-constitution abantu bazikhethele abathungameli babo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Asike sithini thina sinike amapolisa ithuba lokuthi baphenye kuhle uZulu abancedise alethe ubufakazi obugcweleyo njalo obuqondileyo bungela ukuthi buyeleleka kuliphi icele lezombusazwe kungangene ezombusazwe lapha kuqala akuqale kudingwe ukuthi kwenzakalani umuntu lo wanyamalaliswa yini kuyini okwenzakalani alayo la khona okukhulunywayo ukuthi omunye wakhe wayethandana laye wasuka wenzakala ukuthi kwamapolisa ngendlela akubeka ngayo ukuthi wayesilwa kusho ukuthi ngezindlela asinikele amapolisa ithuba eligcwelele ukuthi baphenye kuhle bephumele empumela eqondileyo andubana abazombangazwe lawo bawo bangene bakhulume abathanda ukuthi bakukhulume kodwa sikubonile phela sesikufundile ukuthi izinto eziningi lezi singazithatha nje sisihle sigijime ngazo sikhulume okungayisiko basitshengisile Olinda Masarira Olinda Masarira bakhulumile ukuthi izolo lokhu bona babesetshenziswa besenza izinto ezingayisizo bakhulumile even Reverend Sibanda kafihli Reverend Angleton Sibanda uyakhuluma la ukuthi kulabanye ababethathwa izolo lokhu besetshenziswa ukuthi abakhulume lokhu lalokhu 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 injongo kuyikungcolisa uhulumende uhulumende wezanu PF ngezindlela kuyabe kusenzwa i-opposition isebenza lesinye isandla sangaphandle besenza imisebenzi naleyo ukuthi kuthiwe khona uhulumende lo uyanyamalalisa abantu uhulumende lo uyenzani konke konkwana kusenziwa ngokunjalo kathesike asithintile amapolisa ayenzwe umsebenzi njengalokho kuvele umsebenzi omele uyenziwe kumele uyenziwe amapolisa ukuthi kubonakale ukuthi sibili kuyini okwenzakalayo ngoblessings ali okungaba yingcazelo eqondileyo njalo kumele atholakale ephila kumbe efile kumele atholakale blessings ali
umnumzana believe kaule ngowebandla lezano PF Ingatsha zikahulumende ezitshiyeneyo namuhla zizaquba umhlangano wokucubungula uhlelo lokwakhiwa kwedamu leGwayishangani lona elikhangelelwe ukulethela izigaba zemathebelelendi amanzi eneleyo. Kodwa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele uhulumende aqale alungise udaba lokuthi uzahlawula njani abantu abazadudulwa emizini yabo ebhinga abasendleleni yaleli damu kulandelwa isisekelo sombuso welizwe kanye lemithetho ye-United Nations. Inhlanganiso yamathebeleland Human Rights Institute yamanyana lezinye ezizimeleyo ezilichumi lasithupha ezemaswingo ezemanikaland emathebeleland lasemashonaland zalobela uhulumende zimxwayisa ngalolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Sikuchoyo ukuthi idamu leli lizaba lenyimpumela ethile enganika yimnandi eyikududulwa kamizi zelubimbi ebhinga zisuswa emizini yabo ngenxa yamazi azagcina ebagalulisa. Okwakhathesi indlela lokho kukhanya ingani kufuna ukwenzakala ngayo ayilandeli imigomo eyabekwa yinhlanganiso yamazwe omhlaba wonke United Nations lemigomo eyabekwa yinhlanganiso yeAfrican okuthiwa yiKampala Convention iZimbabwe eyakusayinayo yakuvuma ukuthi iza kulandela. Ayilandeli njalo lemithetho yelizwe leZimbabwe ekhona kusekelo sombuso neminye imithetho enjenge ekuthiwa yipolicy ye-human settlements. Ngakho thina esikucelayo ukuthi phezu kwengxoxo yonke amaminista abazabalayo ababe le ngxoxo yokuthi kwenziwe ipolicy kumbe iframework ekhangele ukuthi abantu abadudulwayo bazabhadalwa njani kuzaba njani lokulungisiswa futhi lapho bedudulwa ngoba i-human settlements policy ikhona akula muntu okumele adudule eZimbabwe wena le iframework ingakaze ina okwakhathesi kuthule ngayo sithi kabahle bagijime phelibe khona masina sibone lababelubimbi bedudulwa usetshenziswa yona
kodwa ukhona umfutho eseliwufakile kuhulumente selake laxoxisana la yini kumbe lamthumela imbiko enjalo
sesike saxoxisana lohulumende sinto sesezamthumela imibiko ngoba kunyanga ezimbili eziphelileyo sihlangene sizinhlanganiso ezingu-16 ezisuka kwindawo ezithiyeneyo zelizwe leZimbabwe okugoqela imathebeleland imidlands lendawo ezimanikaland maswingo lendawo zemashonaland sizinhlanganiso ezisebenza ezabelweni zikhanyeleyo nalindaba yokududulwa kwabantu ngenxa yentuthuko saphuma lalokhu esithi yi-policy submission paper okulemibono ebesiyisa kuhulumende sasibanusi lele abeziphatha amandla ze-local government ukuthi babe khona koko wala ukubuya kodwa sakwenzayo ukuthi lolo gwalo saluthatha salunika ama-independent commissions yathiwa ugoqela i-human rights commission i-peace and reconciliation commission ne-gender commission saqeda lapho futhi sasuka lapho sahamba eHarare saluchiya emahofisini kaHulumende eHarare basayini ukuthi siluchiye lolugwalo balutholile so siyakusho ukuthi lesiqiniseko sokuthi bayakwazi ngokugwalo saluchiya kimi
kodwa uhlelo lolwegwayi shangani dam libona luphumelela njalo luletha inzuzo enhle phela ebantwini
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebelele and Human Rights Institute. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi umongameli yeMasoni Mnangagwa uzakhetha ukomanda webutho leZimbabwe umnumzana Philip Valerio Spanda ukuba ngomunye wabasekeli bakhe. Linkundla ithi ngokubika kwake waba ngumphathintambo kahulumende umnumzana Jonathan Moyo uSpanda uzathatha isikhundla esatshiywa ngumnumzana Kembo Mohadi. Inews Day yona ibika ukuba owake waba ngumphathintambo kuhulumende kaMgabe umnumzana Walter Muzembi uthi ibandla le-Citizens Coalition for Change lilakho ukunqoba kukhetho luka-2023. Kodwa uthi udubo ikuthi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa akalaso isibindi esasilomuyi umnumzana Morgan Tswangirai. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, minigama ngumahubo Mahlaba, ngilapha eJohannesburg kwele-South Africa. Ngibingelela labalaleli benu bonke, kodwa ngilesikhalazo ukuthi ama-voice note kaliwabali libala abanye. Ngikhulumile lapha kuthanga ukuthi indaba kamnumzana Believe Gawule leyi eyokuthi indaba itayitsamala kayiyekelwe ngoba iyindaba endala. Uchoni ngaleyo nkulumo yakhe. Ngamanye amazwi utsho ukuthi indaba ezindala zingabe zisakhulunywa. Abantu bakithi baphela lakhona phanetshulotsho labahlezi khona bebulawa yizanu wena leyi ekhona endala umnankagwa ekuzanu labotshiyonkwa bekuzanu uthi zingakhulunywa na ngoba zindala zabulawa kuseselomgabe na babulawa kuseselomgabe labo bantu. Ngicela ngene emoyeni lowo muntu uGawule mphendulane laye.
Salibonani, salibonani kuStudio 7, salibonani mbulisana amaZimbabweni wonke asekhaya, mbulisana ngaphandle kwelizwe amaZimbabweni zonke. Ngizafuna ukuqala mphelele ubhuti othi lizwe lamashona. Izana ubhuti ayisifakanga esihlalweni, umgabe kwayena, wayengusecretary weparty, wayesazi information yelizwe, umgabe wathengisa ilizwe ebhuti. So uthi sikhomba imini ukuthi wathiwa ngobani ilizwe. Kuzaphinda kuxake futhi lokho kuyinto. So umgabe leli zwalithengisa yena ukuzafumana leyana isihlalo lesiya kuze kungene izandla. That's why uyabona kwafuta ngogara at the first point. Uyabona uTongogara wafela ukuthi umgabe ukuze akwazi umgabe ahlale esihlalweni. Into yabulalisa uTongogara yiyo leyo yokuqala ma ungazi ke wena. Two, ingalandisa okuningi othinamani obafile bengamashona bebekuzapho bebengamaprezidenti ezapho bonke labo babona khona bawulo William Sarura obani maningi amashona engakubalela wona adephethe izapho kodwa athule because akasakwazi ukuvula umlomo because bazi ngabezapho. So umgabe ke nabhuti ayilizwa lilahla yena walitex lo mangwandangwanda yena simazi ukuthi wayekuphi ke naleso sikhathi umgabe siyamathi wayengusecretary weparty. So asibamba nela amashona silungise nini ilizwe leli singathi amashona kanjani. Yes of course amashona maningi amashona asiwa amashona wonke athengisa ilizwe.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani basakazi bethu abahle, sanibonani. Obingelelayo uKelvin Mhlanga ngilana eGoli ngokwamatoho kodwa ekhaya ngibuya eSanitsini noma ungatshelanye. Ngizothanda nje ukukhuthaza nje abafowethu esinabo la eSouth Africa nanintsha yonke nje ekhona ezweni lakithi eZimbabwe ukuthi bafowethu njengoba kuza ukhetho kanje asisukumeni ngokuningi kwethu, sambeni sovotela iphathi esiyibonayo ukuthi inekusasaza. Simuseni nje ukuthi lokhu esikhuluma nje kuma-social media siqedelana amadatha ngento engekho. Asisukumeni sobhalisele ukuvota abafowethu, sivoteleni iphathi esiyibonayo ukuthi iphathi enekusasa le. Ngokukhuluma nje ngomlomo angeke usize ndawo. Inkinga yeZimbabwe siyayazi sonke, njengoba sigcwele amazwe kanjena, sigcwele sizinhlakanhlaka, size sifele emazweni kungenxa yeZANU PF. Bafowethu, asivoteleni i-CCC, asivoteleni i-CCC. Inkinga yeZimbabwe yiZANU PF, inkinga yeZimbabwe akulona ishona, inkinga yeZimbabwe yiZANU PF. Asimuseni nje ukuthi siloko sigxeka amashona sithi agcwele endaweni zakithi, hey kwasha kwacima kwathini kwathini. MaNdebele nike naye yini nina eHarare nabona ukuthi bazongxosha yini mani yohlala khona. Ayikho yonke lento lena. Asimuseni nje kufuna ukuqhatha isizwe, siloko sithi siyadivide ilizwe senzani. Akuyona into engasisandawo le. Asivoteleni iparty esibonayo ukuthi iparty ezosebenza.
Bonani basakazi be-Studio 7, ngiyokhuluma ngudeba from Etholotsho. Ngitike nje ngiphawule ngendaba yabantu bezani oGawule labo-Chuma laba abahlale bephika yonke into embi ekhulunywayo eyenziwa yiZANU bayiphika oGawule. Uthe ma ebuza ngendaba yokunyamalala kwa-Itayi Tsamala wathi khona u-Itayi Tsamala wanyamalala ngesikhathi sikamgaki. Engathi kuthiwa le iZANU PF le new dispensation yabo le yona ayizenzi izinto ezimbi. Iyazenza ngoba abantu basanyamalala namanje. Unyamalele lwesisi we-CCC u-Blessing, unyamalele lwasisi kodwa kuyo leyo new dispensation. Kodwa izinto ezimbi ezenzeka phambilini bathi kwakunguhulumeni kamgaki, kwakuyi-government kamgaki bafanele baphendule. Kabaphendule kulo lahlekileyo ke manje ngokulahlekile othunjwe yimemba yabo futhi bona labo bahlala bephika. Ngoba sebenza ngathi ukuthiwa kumbe ngesikhathi sikamgaba umgaba wayebusa eyedwa engalama cabinet ministers engalabacebisi bakhe. Ngicabanga ukuthi umgaba wayelaba abantu ababemcebisa, abanye abasesekhona even manje ebuholini bezani phepha abasesekugovernment namanje kuloko kuqhubeka lezo zinto ezimbi. Kodwa uma kungekhulunywa ngento embi bethi kona yonke into embi yagcina ngohulumende kamgaba. Asoqiniso babugawuleleke ukukhohlisa abantu please. Siyacela ngabe lokho lesikhohlisa. iZANU PF siyakwazi ukuthi ingcolile, vumana ukuthi iqembu le ndingcolile. Noma lengabe linalo sidla lisuka, kodwa iZANU PF ingcolile lokho siyakwazi. Akona umuntu ongakwazi ukona lokho ukuthi iZANU PF ingcolile. Iyabulala, iyakuntsha, iyakwabanisa yonke into.
Njani Studio 7 tungamini inkomo kwana ngapha eMelika. Hayi sinasiphilile ngapha eZimbabwe, siyazivonga inhlelo zenu zinhle kakhulu. Ngibonge uhlelo owalwenza lo Abednego Bebe lo Gawule. U-Abednego Bebe waphendula uGawule into enhle kakhulu. Wayethi khona abantu abathatha izimali ebhenki ngamahuquluzi wathi indaba lingababophi njengalokho ipinga uthatha imali ebhenki kulama-details ukuthi ubani uthethe uhambe kanje kanje. Hayi inkulumo yakhona ngayithanda kakhulu, so impendulo yakhe yayinhle kakhulu ngoba uGawule uyazenzisa.
Sanibonani ku-Studio 7, sanibonani ku-Studio 7. Mina nginguSani Mlotshwa from Entembeni eGwanda GP2. Bingelela umzali wami uNajothamo, bingelela abazali bami uNamanjo, bingelela umzali wami uNathemsane Mlotshwa. Studio 7 siyakhala, yebo sikhale, siyezwakala mpela wonke umuntu uyakhala, kodwa inkinga into esibulala ekhaya asinama human rights. If singalwela amalungelo yonke into ingaba right, ngoba noma ungalunga kanjani akuna ama-investors angeza lapho without besazi ukuthi akona ma-human rights, ngoba noma yinini bangagijima bayazi bayaxoshwa. So into esibulalayo sinama-human rights. For i-government esiphetheyo hhayi siyehlulekile, lokho akekho umuntu ongazi. Siyehluleka, sasuka ekhaya kusasengcono, kodwa sikubona ukuthi ilizwe liyashabalala. Manje asiselazo, siwala ukuthi ilizwe asisenalo. Nginxusani Mlotshwa se-South Africa, eGoli.
Labo bekungabi abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ibika ukuba umongameli wele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky uthi amabutho akwele Russia aselawula indawo ye-Ukraine eyisilinganiso samachumi amabili ekhulwini i-20%. I-AP yona ithi uhulumende wama-Taliban kwele Afghanistan usesalisa uzulu ukulima isilimo esisetshenziswa ukukhiqiza izidakamizwa ezifana le-opium kanye le-heroin. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden wethule umbiko obalulekileyo izolo ekhuthaza uzulu waleli lizwe kanye lamalunga ephalamende ukuthi babambe iqhaza kuqedwe ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho osokubhahile kuleli lizwe. UBiden wethule amazwi la kulandela ukubulawa kwabantwana besikolo abangamashumi phose amabili 19 kanye lababalisi ababili ngombhobho eTexas ngeviki edluleyo. Kutange khona kulomsolo odubule wabulala abantu abane abagoqela odokotela ababili kwesinye isibhedlela eTulsa esigabeni seOklahoma. UBiden uthe kumele iPhalamende yethule umthetho ovimba ukuthengiswa kwezikhali ezisetshenziswa empini eziyingozi kakhulu ama-assault weapons. Uthe nxa kusehlula lokho kumele iPhalamende ikhweze iminyaka yomuntu ofunyelwa ukuthenga imbhobho enje isuka kwelitshumi lasishiyangalombili 18 isiya kwengamatshumi amabili lanye 21. Uthe njalo abathenga imbhobho kumele bacutshungulwe kabanzi ukuze kubonakale ukuthi balungele na ukuphatha izikhali. Phezu kwalokho uBiden uthe kumele kwesulwe umthetho ovimbela abantu ukubophisa amankampani alungisa imibhobho nxa izikhali zawo zithe zadala umonakalo. Nanka amazwi akhe.
We can't ban assault weapons as we should. We must at least raise the age to be able to purchase one to 21. Look, I know some folks will say 18-year-olds can serve in the military and fire those weapons. But that's with training and supervision by the best trained experts in the world. Don't tell me raising the age won't make a difference. Enough. We should repeal the liability shield that often protects gun manufacturers from being sued for the death and destruction caused by their weapons. They're the only industry in this country that has that kind of immunity. Imagine if the tobacco industry had been immune from being sued, where we'd be today. The gun industry special protections are outrageous. It must end.
Lo ngumongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ekhuluma izolo. Nanzi ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izigebenga ezitshontsha zihlomile kanye lababulala abantu befuna izitho zokwenza imithi kumele baphathwe ngumthetho ngesandla esilukhuni. Umkhokheli we-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi amapolisa kumele aphenye ngokuphangisa udaba lokuthunjwa kwelunga lebandla lakhe uMore Blessing Ali. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi uzulu welizwe lakhe kumele abambe iqhaza aqede udubo lokubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho. kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na eyami impela sonto isiqalisile yimi uNtungamile Nkomo.